Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 20 kuMabasa 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sebesebenzisa isikhala ukwethusela abantu bonke abafuna ukukhuluma izinto ezihluphayo lokumela abantu abangalamandla.
Umeli wezengeza West edalele parliamente njalo elilunga le Triple C umnumzana Job Sikhala. Umiswe enkantolo namuhla esetheswa elinye njalo icala elitsha elokuziphatha ngobudlwangudlwangu emphakathini, i-disorderly conduct ngesiNgisi. Ibandla leZANU-PF lithi ngamanga ukuthi injongo yalo yokuqhuba kutsha ama-primary elections awukudinga abazalimela kukhetho lwezwelonke kwezinye izigaba ibingekuzama ukuthi kunqobe abangane bakamongameli Emmerson Mnangagwa abanqotshwe kuhlandla lakuqala. Uhlelo lwa
iRamadan isikhathi esibalulekileyo kakhulu kumuntu wonke ongumuslim, ngoba kulapho ke lapho asingathi khona uyarecharge kumuslim bakhe.
Uhlelo lwabokholo lwesimuslim olokuzila ngokuzincitsha ukudla okwenyanga yonke olweRamadan lugqitshwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West edalele parliamente njalo elilunga le Triple C umnumzana Job Sikhala oselenyanga ezilichumi evalelwe ejele umiswe enkantolo namuhla esetheswa elinye njalo icala elitsha elokuziphatha ngobudlwangudlwangu kumbe ngodlakela emphakathini, i-disorderly conduct. Umnumzana Sikhala ubotshwe nyakenye wetheswa amacala achiyeneyo aphathelane lodlakela, njalo uloke evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Namuhla uSikhala wetheswa icala elitsha leli ndawonye lowake waba ngumeya weChitungwiza umnumzana Love Moma Yiko. Igqwetha lababili laba umnumzana Obey Shaba uthe bayalilandula leli cala. Ibandla le-Triple C lithi uSikhala uyahlukuluzwa nguhulumende weZANU-PF ngezizathu zombusazwe. Kodwa yena uhulumende labeZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kutshengisa mhlophe ukuthi uSikhala sebemenza njengesihlatshelo esokuthi abantu babone kuye ukuthi iZANU-PF ingakuqamba kuzafelejele. Sebesebenzisa isikhala ukwethusela abantu bonke abafuna ukukhuluma izinto ezihluphayo lokumela abantu abangalamandla. Kambe uma kulamapholisa ethi sebezavumbulula leli cala after 10 months yenevalelwe, sibona ngani icala lelinge lokubaza bayazibazela kusenzakala ukuthi bamgcobe ebe yinto enyanyisayo ukukhuluma ngayo. USikhala ufela ukuba ngumuntu olesibindi omela abantu abangalamandla njengemuli ka-Mo Blessing Ali lo wabulawa ngabanye abantu abaziwayo abavela kuZANU-PF.
Ukulabanye abasola ibandla lenu abathi lilahlele uSikhala iganga ngoba ngokusho kwabo akulalutho elilwenzayo njenge Triple C. ukufa kumfutho kuhulumende ukuthi akhululwe.
Siyezwa bayakhanda amanye amacebo okuthi thina abebandla lesisisi sokukhanya ngani sesimhlanzi lusikhala. Kambe ngubani i-victim, ngubani i-perpetrator. Sebengaphinda behlukuluze thina esikhalela usikhala. Kanti umuntu obothi usikhala bamazi na. Silamakhiye yini emajeli ukuthi singafika simhluthule simthathe. Kumbe sebesesaba ukusola umuntu olamajeli osebenzisa omajistrates lamajaji ukuthi bengakhululi usikhala. Bangaka abantu abazitshontsha imali ababulala abantu abaphandle abaphiwa i-bail. I-bail is a constitutional right. Ngoba uyabunga umsulwa uzazi ubotshwe ejeli suthonisiwe i-competent court. Akusimangalisi abantu vele bafuna ukuhlala besola khathesi besola umthungameli we-CCC. Kukangaki umthungameli we-CCC ezama ukuthi usikhala kakhutshwe waze wabhalela izincwadi uMnangagwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo umthethwandaba walile ukulahla icala lokuzama ukubulala eletheswa owayengumka Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa. Umbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Uhlelo lwabokholo lwesiMuslim olokuzila ngokuzincitsha ukudla okwenyanga yonke olweRamadan lugqitshwe namuhla. Abalandela lolukholo eZimbabwe lasemhlabeni jikelele bathi lesi bekuyisikhathi sokuzisondeza kumdali wabo. Kubika uMavis Gama.
Okunye kwabakujabulele kakhulu abesimuslim yikwamukelwa kwendlela abachadisa ngayo amalunga abo phansi komthetho omutsha wemichado elizweni. Umkhokheli wedale laphezulu enhlanganisweni yabakukholo lwesi-Islamu elizweni, e-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, uSheikh Ismail Dua, uthi olwalonyaka lubusisekile kakhulu. Ulandisa kabanzi ngalokho uSheikh Dua.
Then secondly, we incorporated the Supreme Council into Zimbabwe Anti-Corruption.
Okwesibili, safakwa njenge-Supreme Council ku-Zimbabwe Anti-Corruption Commission, kukomiti yakuqala yezizalwane kanye lokulwisana nenkohlakalo.
USheikh Bilali Gwenzi uthi bebephatheka kumisebenzi etshiyeneyo yokulimukisa kuZulu ngengozi ekhona yokuthatha izidakamizwa. Umnumzana Lindani Moyo, isakhamuzi semzini wePhumula South koBulawayo, uthi iqakatheke kakhulu kuye iRamadan.
IRamadan yisikhathi esibalulekile kakhulu kumuntu wonke ongumuslim, ngoba kulapho ke lapho asingathi khona uyarecharge kumuslim bakhe. Kulapho azama ukwenza yonke into enhle efunakala kuQuran, njengokuthi kumele afunde iQuran, kumele ancede abaswelayo, ancede umakhelwano, ukuze kuyefika lapho esithi khona yi-Eid, lapho sicelebrate ke ukuthi hayi ukwazile ukwenza lento ebengani ibinzima kuye ukuthi ame kuyenza. Isikhathi sibalulekile kakhulu lesi.
IRamadani loba iRamazani yinyanga yesitshiyagalolunye echazwa njengenhle kakhulu yekhalenda lama-Muslims. Inanzwa ngabokholo lwesi-Islamu emhlabeni wonke jikelele, njalo ixhumene lokwembulwa kweQuran kumprofethi Muhammad. IRamadan inanzwa ngokuzila, abantu bezincitsha ukudla, umthandazo kanye lomsebenzi wokusiza umphakathi. Inkokheli yabokholo lwesi-Islamu ithi ukholo lwabo luhle kakhulu, lanxa nje isimo salo sivame ukuphanjaniswa ngabedlulisa amalawulo abakumaqembu amalwecatsha anjenge Islamic State, Al-Qaeda, Taliban, Boko Haram lamanye abangcolisa lolukholo. EZimbabwe kulamakholwa esimuslim angaba phezu kwesigidi 1.2 million, kuthi emhlabeni jikelele bephezu kwebhiliyoni 1.3 billion. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla leZANU-PF lithi ngamanga aluhlaza ukuthi injongo yalo yokuqhuba kutsha ama-primary elections awudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke kwezinye izigaba ibingeyokuzama ukuthi kunqobe abangane bakamongameli Emmerson Mnangagwa abanqotshwe kukhetho lwakuqala. Idale leZANU-PF Politburo lamukele impumela yokhetho oluphindiweyo lolu izolo kulandela ukunqotshwa kweziphathamandla ezibikwa zilobudlelwano obukhulu loMnangagwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abanqotshiweyo laba bagoqela uJustice Meyer waJikejena, onqotshwe ngunkosikazi Flora Booker eGokwe neMbudziya, nomphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi, onqotshwe ngunkosikazi Mercy Dina eZumba West. Ekhuluma nentalezindaba isikhulumeli sebandla leli uMnumzana Christopher Mthwangwa uthe uhlelo asebelugqibile luveza ukuba ibandla leli ngalisekeli gcwele lenza okufunwa ngabantu.
The president did not lift his hand to try to reverse that process.
Abanye bethu abangenelisanga umongameli kazange abancedise. Bekungamanga ukuba umongameli ufuna ukubanceda. Lokhu kutshengisa ukuba umongameli wenelisa ukwenza izinto ngemfanelo.
UMthwangwa uthe lapho abangaphumelelanga kukhetho bengalahli themba ngoba ibandla lizabadingela okwenza. Lokhu kugcizelelwe ngobona ukuhanjiswa komsebenzi kubandla leli uMnumzana Mike Bima.
And now we are happy we've come to the end of this exercise. The primary elections for ZANU-PF are over.
Lokhu kusho ukuba njengebandla sesiqedile uhlelo lwama-primary elections. Kuningi okwenzakeleyo abantu bedinga usekelo bekhona abakade bekhonona. Sesithabile ukuba uhlelo lolu soluphelile.
Ozamela ibandla leli eMpophoma Mzilikazi uMnumzana Admire Maskati unqome ukuqhutshwa okwenze uhlelo lwama-primary elections.
Ibandla leZANU-PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi ngumntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko.
Ingqithi ezigqungela ezombusazo zithi okwenzakala kubandla leli kutshengisa ukuba sekule nguquko ethile ngoba sekutholakala inkokheli entsha. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Peterson Piri ofundisa izifundo zombusazo ekolishini ele University of Zimbabwe.
Ngiyathaba ukuthi iZANU-PF ithathe ithuba leli, yathatha lama resources ayo and then ya investa kubantwini kuma primary elections awuvotelwa ngabantu.
Okumangalisa abaningi kuba uMnumzana Robert Nyemutso owanqoba uMnumzana Enoch Boris Nkazi wasekhitshelwa ukuba uthengisa izidakamizwa wabotshwa usephendukile ngemva kokuba ibandla leli lithe usezamela ibandla. Amalunga edayela ephalamende avunyelwe ukuncintisa agoqela uMnumzana Martin Matinyanya owembare, Ephraim Funduka owechuru, Mercy Dina oweZimba West, unkosikazi Flora Booker eGokwe neMbudziya, loNyasha Marange eMtare West, loRobert Nyemutso eChipinge South. Ngimele ithu 27 seharare ngumlondolozi Ndlovu.
Amacele ebutho lakweleSudan aqhubekelwisana okwesabekayo namuhla edubulana ngezikhali ezigoqela imibhobho lamabhomba enzikini yesigodlo sakulelo lizwe eKhartoum, lanxa nje ebevumelene izolo ukuba abeke phansi izikhali okwesikhatshana. Kubike abezindaba abeReuters. Ibutho lakweleSudan lilwisana lecele lalo eleRapid Support Forces elithenjwe kakhulu. Limpi iqale ngesonto. EleMelika lithi kumele amacele omabili abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Kulabantu abafika amakhulu amathathu asebefele kulimpi. UGeneral Abdel Fattah al-Burhan ukhokhela ibutho lakweleSudan kuthi uGeneral Mohamed Hamdan Dagalo uphethe icele lebutho eleRapid Support Forces. Balwisana ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuba aqhube ukhetho kungene uhulumende kaZulu. akukaze kube lokuthula kweleSudan selokhe kususwe esikhundleni owayengumongameli umnumzana Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Ababili abalwisanayo laba babambisana ukususa uhulumende ka-Bashir ngo-2021. Odabuka eZimbabwe osebenzela kwele South Sudan umnumzana Zwelo Ntebele utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sokonakele okunengi kwele Sudan.
Mina ngise South Sudan, iphimbo lomngcele we South Sudan le Sudan ngemba abantu bakwazi ukuthi bawulelize elalibambene kodwa sebehlukana kwaba le independence. So yena sengikhona siduze lomngcele and ngendlela esikubona ngayo abantu bangathi bethukile ngoba abantu abaningi abalapho esikhona lapha balezihlobo zabo ikakhulu ezihlala eKhartoum. So ngabantu nje abantu ukuthi esikhathini eziningi babehamba besiyabhatha phakalelo besiyabona izihlobo. So lokho kuqhamuke ukulwa lokhu hhayi abantu sibili abaphathekanga kuhle sibili abaningi balokhu bekuthi ihlobo zabo ziyaphila kumbe ngakwenzakalayo. So ye yikho kwenzakalayo khathesi. Thina singabantu abasebenzela nawe ama-NGOs abancedisa abantu, so nathi nje sifuna ukukhangela nje sikwazi ukuthi uzahamba njani ukuthi kumbe sikhayelisa abantu bazaqala ukusuka eSudan selengena eSouth Sudan bangangena-ke sizabona ukuthi singabathwanjani okwakhathesi hhayi ababangeni ngapha eSouth Sudan basibakhangelela ukuthi nje emalanga engxenye abanye bakhona bakabonakala sebengena sikuzwayo ukuthi kusukela mhlaka 15 enyangeni naleyi hhayi kuqhamuke into sibili ngenzima sibili labantu kulenani labantu esizawuthaa bafile abanye balimele so lakhe sikukhangele nje samuthi sibona ukuhamba njani. Okunye kwenzakalayo khonokho ukuthi amafematina yethu alapha e-South Sudan abelokhu esakhangelwe ngabeSudan. So kuthe kuqhamuka impileyi amafematina amanye abengasahambi ngenxa yokuthi i-air traffic control yangikhona ikhangele ngabeSudan kodwa hhayi ensukwini lezi eziphila hhayi amafematina asengena-ke kuhle yithi ngapha kwele South Sudan.
Singathi abanye benu abakhona ngale Sudan abadabuka eZimbabwe bathini, babuyele ekhaya kumbe bayehluleka lokuphuma khona ngale nxa uxoxa labo
abadabuka eZimbabwe ele sikhulumisana labo beningathi labo akubaphathanga kuhle ngoba abanye kubathole bekhona ngale. So labo basazama ukuthi bakhulumisane le nhlanganiso abazisebenzelayo ukuthi ube singabaphathisi ukuthi baphume elizweni. Ngingazi ukuthi kuhamba njani kodwa ngibone ngathi i-United Nations ibisebenzelana le nhlanganiso ezinjengeZ_A ukuthi nxa kungaqhula mbijadi ngabanye bangashushwa bahanjiswe emazweni abo.
Umnumzana Zwelo Ntebele isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Sudan ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ese Upper Nile State. Kasenelisanga uxoxa ngodaba lolu lomphathintambo labaphathintambo bakahulumende abasesigodlweni seZimbabwe kwele Sudan. Kwezivela kwamanye amazwe elemelika seliveze ukuba liza kwengeza uncedo lwalo lokuphathisa ele Ukraine olubiza izigidi ezedlula amakhulu amathathu $325 million empini yalelo lizwe ele Ukraine lele Russia. Iqembu le-Libya National Army elikhokhelwa ngu-Khalifa Haftar liyayilandula imbiko ephume ezindabeni lasezinkundleni zokuxhumana ethi leli qembu lisekela elinye lamacele ebutho alwisanayo kwele Sudan. Isikhulumeli sebutho sithi bona bazimisele ukuba ngomlamlankunzi kunxabano yakwele Sudan. Amabandla ezombusazwe athi amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa lonyaka asesemaphethelweni njalo ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalo lukhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu bekhumbule ukuthi bayenelisa ukubhalisela ukuvota eziqintini zabo loba isiphi isikhathi kuze kwedlule amalanga amabili kumenyezelwe ilanga lokhetho. Ibandla le-CCC lithi liphakathi kohlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho lwezwe lonke lolu njalo eleZANU-PF lisanda kugqiba lolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba uSandikile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, endawonye lomnumzana kudakwashe Munsaka, yena ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele parliamente emele ibandla leZANU-PF. Umoyo usungula lingxoxo.
Amalungiselelo okhetho anzima kakhulu kithi njengebandla leMthwakazi Republic Party. I-MRP kusukisela ifonywa ngo-2014 kuzofika namhlanje ayikami ukukhankasa itshela abantu ngokuthi ibandla lethu liqhubeka ngokwe-self-determination lokhu esiyikuthi thina silwela ukuphuma kwele Zimbabwe. Kodwa-ke iZANU-PF isebenzisa amapholisa ayo awe-ZRP khathi ezinenye eminye imihlangano yethu siyi-adressa ngenkani abezanu-PF laba ezi-same time yibo futhi orefu ngokufana nayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Msaka, ungathi amathuba alingana yini lapha ekukhankaseni?
Malini ngiqale ngokuyala ukuthi ibandla leZANU-PF yilo elingu-REF. Ngoba njene singakhangela i-back back independence board, singakhangela i-debilitating report, asibo bonke abamaphandle abeletha iZANU-PF layibikhala. Idale lipapa ilinzi lapho kulabantu ye-CCC labe-CCC Alliance labo bahlale phansi bavumelana nalokhu okwenziwe i-back ngaphandle kokuncane abakulungiseleyo. Okuthenziwe i-back iyazama sibili ukuthi ibe yi-independent board. Lapha i-playground esinayo ilingene amaphathi anelungelo lokuthi ikhampeni freely, iMthwakazi iyakhampena freely, i-CCC NDC konke iyakhampena freely.
Sesikhangela lona lolu ukhetho oluzayo mnumzana Moyo, ubone ingani ibandla lakho lingaba lamathuba yini ukuthi lalo linqobe?
Ngiyabonga dadewethu kakhulu. Ukukhankasa kweMthwakazi Republic Party kwedlula ngale kwama-elections. Silwela labo obaba uMsaka laba ayibhinga khona ngale inhlanzi zabo ezidliwa ngabantu besemashonaland bengele control inga. So thina i-success yethu njengeMthwakazi Republic Party kasiyi kuyimeasure ngokuthi ukhetho luyaphuma lunjani. Thina sizayimeasure ngokuthi i-message esiyidrayivayo siyikhuluma umphakathi wonke usukisela kuZambezi usiye eBaybridge, usukisela kuRamakhwebana usiye eMnyathi River eKhwekhwe, abantu bakithi bayibambile na? Ngoba iZimbabwe ihlala iku-electioneering mood kusukisela ngo-1980. UMsaka enjalo ehlezi khonapho ngikhuluma naye, sikhuluma naye. Indawo yakibo eVinga iyadanisa kakhulu, ngakhangela izikolo zakibo kuyayangisa ukuthi 43 years after the so-called independence sithuka. Kodwa usuzibuza ukuthi umangakanani ama-resources avele eBinga. Ngikhulume ngabo-Khama TV Tin Mine, sikhulume ngabo-lithium lamanye ama-minerals atholakala khona ngale.
Mnumzana Msaka, ungathini ngokuphuma kwele Zimbabwe lalokho kuthiwa ngumnumzana Moyo?
Indaba yokuphuma eZimbabwe izaba ibe liphupho, size sikupha uliphupho. Ubaba uMgabe okwakhuluma wathi ziroto ziroto, umongameli welizwe ubaba uMnangagwa wakubona ukuthi hhathi kunabanye akade bephuma endaweni zabo besiya kwenye indawo bethatha ama-resources bengasizolutho, wabe sithi ilizwe liyasiwa ngabanikazi balo. Sekuvulwe amamayini amaningi. UKhatshana uPresident weMthwakazi akakhambe eBinga bebona ubuhle bezikolo eziyakhwayo ebuthinile, ezinye ziyakhwayo amakhampani uMizwani bayakha izikolo, uPutras bayakha izikolo, namanye amamayini akhona bayakha izikolo ezihlekile eBinga. Isani zikhuluma nje loba liyakwazi ukuthi uPresident usenike amarigi abantu beBinga amaningi ukuthi bezijele ihlani.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo?
Yebo, ngiyabonga dadewethu. Kuyadanisa ukuthi uMsaka uzaye aye khotha amabala akhulunywa ngoRobert Mugabe ongowokuqala ukubhijisa iMatheleland aze akhulume ngokuthi ziroto ziroto ekhuluma ngesishona wayengeke wakukhuluma ngesitonga. Njalo ukuthi akhilizwa lisoze lehlukane, u-Ian Duggar Smith wayekhuluma amanye amazwi wathi not in 1000 years will there be black majority in Zimbabwe. 4 years down the line, ewakhulume ngo-1976. Kodwa ngelilanga sizabe sesikhuluma laye simbuza ukuthi kathi manje ndoda njengoba sesithethe ilizwe lethu, owawusithi amaphupho ngamaphupho, uzimisele yini ukuqhubeka uhlala lathi kumbuza kuya kwele Zimbabwe? Ngoba yena ukhanya ngani udefenda into zasemashonaland kule zakibo. Uthi ibhinga kangiyazi, ibhinga ngiyazi kahle, ngiyamangala ma uyakufakaza ukuthi kulamakampani lama-NGO akhe izikolo. Ngangitshengisa izikolo zasebhinga ezakhiwa nguhulumende kamnangagwa, nguhulumende kamgabe. Ngiyazi ukuthi abantu bezanu PF vele abafundiswanga ukukhuluma iqiniso, kuphela bafundiswe ukuthi bakhulume lokho okufunwa zinkokheli zabo. Yikho ezakwanisa ukukhuluma ngoRobert Mugabe wamkhipha ngekhulu, bangenisa futhi omunye umbulalo nge-Emmerson Mnangagwa. Kodwa engamtshela khona labalayeli ukuthi hayi uyafuna kumbeni kale kafuni ilizwe leZimbabwe lizayehlukana phakathi ngoba vele singamazwe amabili kuyazakala.
Ngalizothele kokugcina ubaba uMnangagwa kumele sibone ithibili umthuthuko aseyelethile esigabeni ejeneyo, hlanganisela yona ibhinga layona imasebenzi ngo-yonke sawuthi siyambona amaprojekti amaningi awayenzayo. Kumele thina ebulayo izanuphiyefu yaziwa ukuthi isenginile ngenxa alamapolisi nomthe omuhle osenziwe ngubaba uMnangagwa akudatshela ilizwe. Siyaphambili siyakwina njengezanuphiyefu.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, endawonye lokuda umnumzana Kudakwashe Musaka ozancintisa eBinga North emele ibandla lezanu PF edinga ukuba lilunga lephalamende. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Bilitane bathi basekela imizamo kaLord Jonathan Oates okudalele House of Lords okulidalele Parliamente ozama ukuba ilizwe leli lijezise umnumzana Hubert Angel labanye bakhe kulandela ukuvezwa kwabo ngabezindaba abe Al Jazeera ukuthi bathengisa ngodlo igolide leZimbabwe kwamanye amazwe. U-Angeli isikhonzi sikaMnangagwa ophethe amazwe achiyeneyo. Utshele abezindaba abe Al Jazeera benze ifilimu le ukuba uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo okumayelana lokuthengiswa kwegolide enkudlu. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Panyika Karimanzira owenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe, yena othi baza lulandela luze luyephutsha lolu daba.
Kuqalise i-embassy ye-United Arab Emirates ibe sisiyababonisa ukuthi khona kulabantu abalamakampani awegolide abathatha igolide eZimbabwe berefina e-United Arab Emirates befuna bakhangele khonokho enisaya ku-South African Embassy layo i-South Africa sibatshela ukuthi bakhangele ukuthi uSimon Roland ole company ethiwa i-Gold List of Abo South Africa lo Mohamed Khan kampani awe South Africa labo laba bathatha igolide eZimbabwe behambisa e-United Arab Emirates njalo bayathatha imali besenza i-money laundering. Sase siya ku-Prime Minister weBrithani naye samtshela ngo-Hubert Angel. U-Hubert Angel yi-citizen ye-United Kingdom kunabamkhangele ukuthi into zake kuhamba njani. Izolo sihambe ku-Parliament ye-UK sayabonana labo-Lord Oates House of Lords nabo Katie Roy laba yiwo abakhokhela igroup ethiwa yi-All Party Parliamentary Group for Zimbabwe. Sabathengisa nabo ukuthi khona sikhonona ngalokho nabo basithembisile ukuthi bazakhangela indaba leyo.
Umnumzana Panyika Karimanzira ungowenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe ubexoxa eseLondon kwele Bhrithani loGibbs Dube weStudio 7. Kulivetok lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlaziya okwenziwa ngabesifazana ukucebisana ukumelana lenkinga zokuphatheka kwezombusazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamidli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.